umcimbilo wawubizelwe abantu abatsha abasuke emazweni wonke. Into ezazidingidwa ngale kwakukhulunywa ngokubambana kwe-Afrika okuthiwa ngolimi lwemzini i-Pan-Africanism, kwazokhulunywa njalo futhi ngezamabhizinisi abatsha ezobuxhakaxhaka bakulezi nsuku i-technology. Kwakhulunywa ngokuthunjwa kwabantu ngokuthathwa kwabantu besiya kwezindaba ethengiswa okuthiwa i-human trafficking ngolimi lwemzini. Njengoba mina lezi nkonzo ngizenza kakhulu ezokuthi ama-Afrika kangabambane, abantu abaningi bangilandela enkundleni zokuxhumana. Ngicabanga ukuthi kulapha ababona khona imisebenzi yami, babona ningumuntu ofaneleyo ukuthi bangamema naye azohaya inkondlo lapho.
Wona umcimbi ungathi wahamba njani? Wasitshela nje ngamafithane ukuthi kuyini kahle kahle owakwenzayo wena emcimbini lo?
Emcimbini ngale ngahamba ngizilungisele ukuyahaya inkondlo, ngangiphiwe ithole ukuthi ngizahaya kabili kodwa ngagcina sengenekane, owakhombisa ukuthi abantu bajabula ngenkondlo zami. Ekuseni abantu babefundiswa nje izifundiswa ezihlukeneyo ezikwazi umthetho nayo yonke nje izinto ezikhona ezihlukumeza abantu abatsha Afrika. Emina abantu babesenza ama-workshop lapho ngaphiwa isikhathi sokufacilitate njalo futhi i-workshop okwakukhulunywa nge-culture le-heritage. Nami ngomunye wayegcizela ngamasiko akithi ukuthi kumele agcine okungakanani lokuthi kuqathe okungakanani ukuthi siwagcine lawo masiko.
Ikhona yini eminye imicimbi efana lawonalo okhangelele ukuya khona eminyakeni le elandelayo kumbe wonalo umnyaka ungakapheli?
Iqiniso lihle msakazi, imicimbi engikhangele ukuya kiyo iminengi njalo. Bekumele futhi ngihambe kwele Cameroon emalangeni azayo kodwa ngiyehlilwe yisamba ngoba bekuyimcimbi wokuzikhangisa okuthiwa i-business expo kodwa eyifestivali. Minengi imicimbi engikhangele ukuhamba ngomnyaka ozayo, minengi kakhulu. Kodwa-ke angeke ngiyiqambe bakithi, isiNdebele sithi inja kayikhonkothi iphethe ithambo, funa ezinye ziyiphuce. Kodwa-ke imicimbi enjalo minengi kakhulu engicabangela ukuthi ngizayihamba kumbe engifisa ukuyihamba.